okwenzakala elizweni lungile njalo kufanele sibili ngempela kumgcike ukubana ilaba abenhlanganiso eze opposition lalaba ababa sponsorayo bafuna ukubana kube lodlakela lapha eZimbabwe kwenzela ukuthi strategy summit ingezwa kuhle lokho siyakwazi njalo babe befuna ukungcolisa ilizwe leZimbabwe befuna ukwenza idrama yabo beqamba amanga benzela ukuthi bebotshwe iZimbabwe sikubonile kakuhle sibile kamnandi ubaba uMnangagwa sekubonile ubaba oKazembe sibe ne-information yonke yalokho abafuna ukwenza siyakhumbula ukuthi baqalisa befuna ukwenza eZambia batshaywa okumangalisayo namasotsha namapholisa aweZambia ngoba iZambia ithi hayi thina lokho asihambelani lapho njalo lokhu kubuya ngemva ukubana iZambia leZimbabwe zahlala phansi zakhulumisana kuhle zaqalisa ukulungisa ubudlelwane bazo so iZambia ukutshaya ikwenza abantu beZimbabwe ababeprotesta itshengisa ukuthi hayi lokho elikwenzayo lokho hambani lekwenzela khatshana ayikhona kuterritory yeSwatini
ye mnumzana Msanga ubone ngazani konke lokhu kuya ngaphi
khathesi siyakwazi ukubana sokule information esingenile ebantwini yokubana laba bantu bafuna ukwenza udlakela ubana iZimbabwe ingcole ngoba abalantu enhle abayifuna ngeZimbabwe bafuna ukuthi iZimbabwe ibe isola mchokojo sifuna ukuqala ukuthi benze ama-protest esithi ngesikhiwa ngama-organized protest to orchestrate i-violence lapha elizweni so sesikubonele njengelizwe bayabotshwa bonke nxa kumele betshaywe bayatshaywa ukubana kube lokuthula elizweni ukubana kube le-strategic summit eqoqekileyo enhle elizweni futhi isikhathi sethu silungisela i-strategic summit kwenza ukuthi ibe nhle ayisingeke sithi iphambaniswe ngabantu ababukhali abafuna ukubusa bana bengavotelwanga 2028 sefikile abalungiselele u-2028 betshiyane lokufuna ukwenza udlakela ngakho ke umongameli welizwe esamnika amandla lokuthi londoloze ukuthula elizweni uthi khambani libone ukuthi kuyahamba njani nxa lingafuna ukubanga umsindo.